abakhulumayo babika ukuthi imidiya yeZimbabwe isifikile kustage sokuthi singenza esidingi esilungi i-self-regulation. Beqakathekisa ikakhulu ukuthi nga kuba le-voluntary board abaqhuba lo mqondo ngaba nesifiso sokuthi ngabe uhulumende kangeneli kangako ekureguletheni indlela imidiya ngayo umsebenzi wayo. Kubeulo munye umqondo wesibili njalo uthi hhayi la amadoda intathini zindaba singaziswayekele sibanike irudu yokuthi kabenze santando bazafitsha uzulu wonke uhulumende kabe lesandla. Ngezinye indlela imidiya nayo iziregulethe ngokwayo kubuye kube lesandla sikahulumende ekureguletheni futhi ama-activities awo.
Omunye okhulumileyo umnumzana Tapfuma Machakaire olicelile njengama-politicians ukuthi lekele ukufumbathisa intatheli zindaba. Ungathini ngalokho?
Ye, ukukhulumile sibili njalo wakufakaza ukubana okunye ukwenza indaba zingaphumi ngendlela yikuthi kulabo abasemsebenzini wombusazwe kule ndaba ye-brown envelope ukuthi nxa ngifuna ukuvuka ngisemaphepheni kusasa ku-front page ngiyaqhuba imvelophu ngaphansi kwetafula velu intatheli zindaba kutshayisane lokuthi kazivele kaziholi kuhle. So indaba eziripotwayo zibe sezitshintsha ngenxa yokuthi kuqhutshwe leyo mvelophu. Kuyinto enzima kakhulu njalo embi, kodwa siyazi iyaphila iyenzakala ngoba nkomo kwesinye isikhathi ubona amanye ama-politician lanxa kungalasitori esilani laye ubuso bakhe zabubona kuphela ephepheni namuhla lakusasa uyedingeka ukuthi kathi kukhulunyeni ngaye kakulalutho.